Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Quite sad and unfortunate that people remain incapacitated to work. It's not in the sense that we are defying the law. We are law-abiding citizens. But at the same time, people simply didn't report.
Odokotela bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba weLabor Court wethule isinqumo sokuthi babuyele.
Achi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali iqine kakhulu ngisenza ukuthi iyabulala ilizwe. Ngikala ama-companies asakwazi ukukhompitha. Uganda go-what we call de-industrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumelele ibe imali yabo, imali yethu eselayo, iZimbabwe dollar esifunisa bona.
Umphathimtambo obona ngezemali umnomzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyele ekusebenziseni idola lemelika. Abe kansile yedolobho lakobulawayo babika ukuba babhekane lodubo olukhulu lwezinja eziningi ezizulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda gqiba izifundo zabo ama junior doctors bathi lokhu bengenelisi ukubuyela emsebenzini ngoba uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo zeholo elingeneli indleko yokuya emsebenzini lanxa umthethwandaba weLabor Court wethule isinqumo lwesihlanu sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwensuku ezimbili. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela abahlangana esibhedlela seParinyari namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukubuya emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo kayisenele indleko yokugada imitshova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Masimbandoro uthi bayahlonipha imithetho yesizwe kodwa abalayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I think the 48-hour altimeter may have lapsed now.
The 48 hours ebesiphiwe isidlulile kodwa kulosizi ukuthi siloko singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to really report for them.
Undoro uqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hathi ukusebenzisa imithethwandaba ubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu umsebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele emsebenzini.
Which guarantees us sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Ingcwethe equbungele zombusazwe umnumzana Mlungisi Mabhena uthe isinqumo seLabor Court asoze silethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esenziwa ngolwesihlanu masinanzelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede nalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhangelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhangelele le mali zokuthi beye emsebenzini. Izimuli zabo zingela ukudla lokwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulilungela odokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akalayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo oyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela seParinyari namhlanje.
Isimo esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu lweZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi. nje kodwa ama doctors engabuyela emsebenzini sibe sicebisa la to government uhulumende ukuthi abone ukuthi angayenzani ukuthi lawo ababhadala imali ezingconywana ngoba wakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimanga kuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sebevumelene ukuyaphikisa isinqumo seLabor Court emthethwandaba waphezulu owe Supreme Court. Odokotela sebelensuku ezidlula amajumi amane bekhalela umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini kodwa uhulumende uthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisa lo mphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhatayo Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngukipson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudabalunye. Sokwedlule inyanga lamaviki amabili odokotela bekhalale umsebenzi kodwa kukhanya kungela sisombululo. Ukuya emthethwandaba okwenziwe nguhulumende kukhanya kungancedanga lutho ngoba odokotela bathi vele kabenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elingeneliyo. Kambe kuzaphetha ngani lokhu kutshengisela? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Mbuso Fuzwayo njalo oyisiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abelaphayo amadokotela kawakho ngobunengi babo njalo ungawukhangela umumo wezibhedlela imithi eminingi eyokuncedisa abantu abangaphilanga kayikho. Uma uzosiyayidinga kube kulula kuqala kuthiwa ithengiswa nge-forex ngoba ibingaduli kathi kakhulu. Kathesi nebhondi alikho, indawo eziningi kabasavumi i-ecocash, babefuna yona i-hard cash kodwa kuyadula kakhulu. So umumo wesezibhedlela moba abantu abagulayo kunzima kakhulu kuyo.
Manje abantu sebephila njani? Sebesiye ezinyangeni le mapostorini?
Abantu anti vele umumumo uzima kangaka, abantu bayebehanjiswa ezinyangeni ukuthi bacabanga ukuthi kuloya. Kathesi le mkhuhlane nje yonke beyihambele ezibhedlela sebecina besiyayelatshwa izinyanga njengamandvulo lasemapostolini ngoba ezibhedlela uyafika ezibhedlela labo abelaphayo ba-demotivated. So mbona ngazathi isimo siba nzima emuntwini vele ngavele guli eZimbabwe, kugula yinto ende kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele umumo wona lo ungalungisiswa njani?
Kunzima ukuthi umumo lo ulungisiswe ngoba kokuqala ukuthi uhulumeni kuyabe kuqakathekile ukuthi ngabe uyakhuluma labelathayo ama-professionals sincerely and honestly echo ukuthi ubanikani kungani banika khonoko. Vanhu vana ngazathi okuluhlupho ukuthi awusoze wathi ngubaba ubusithi ebantwaneni kababekezele kodwa daily bakubona udaki. I-government yethu ama-priorities at amistress upresident wethu ukwedlula bonke upresident ngiyohlala ehamba abala ama-economies a-right abanye opresident bathumela ama-ambassadors lani thina yahayi i-chartered plane ehambele delegation yabantu abaningi kodwa ngaphelizweni izinto zonke zifadalele.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe kalisoze libuyele ukusebenziseni idola leMelika ngoba liqine kakhulu, ngakho ke liphambanisa ukusebenza kuhle kwamabhizimusi. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umnumzana Mthuli Ncube utsho la mazwi kungxoxo ayenze leStudio 7 ekhona pha eWashington DC. Uqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe emhlanganweni embalwa ephathelane lezemali lezomnotho.
Ngize lapha ukuthi ngizo attend ama meetings e-IMF le World Bank annual meeting, sizoxoxa ngendaba yokwakha umnotho eZimbabwe e-Africa jikelele. Uze lapha nge-bond note. I-bond note imali yethu kumele siyisapote, yesifuna ukuyisebenzisa sisiya phambili. ibonot angiti is part of what you call is Zimbabwe dollar. So imali yethona lana iUS dollars sikuthi abantu bayilahle angibalaye kuma accounts kuma FCA accounts bavele balaye ningaphazi kwa matrix ikho lokho kodwa nxa siya thenga ema shops sithi sebenzisa iZimbabwe dollar which is even not the RTGS
lapho ibuzwa ngokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa le dollar leMelika ukuthi kambe kungathini ukuthi liphenduke lisetshenziswe elizweni njengakuqala
Achi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali eqine kakhulu in the sense that iyabulala ilizwe. Ibulala ama-companies. Ama-companies asakwazi ukukompita. We undergo what we call deindustrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumelele ibe imali yabo, imali yethu esilayo, iZimbabwe dollar esifuna ukuyisupport.
Ngolwesithathu, uMthuli ukhangelele ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lesimo somnotho lezemali eZimbabwe emhlanganweni we-round table. Uchasisa kabanzi ngalo mhlangano.
Ngolwesithathu siyasile round table on Zimbabwe, a World Bank. Ngizabe ngipresenta, sizabe ukuexplain ukuthi bazwisise ukuthi kwesenzana eZimbabwe. Ama-economic reforms, fiscal, monetary, ku-privatization, kuzida, ku-infrastructure development, naku-legislative reforms. Ukuthi bazwisise ukuthi kwesenzana eZimbabwe under the Transitional Stabilization Program.
Ebuzwa ngokuthi kuyini aza kwethula okuchiyenela kwethule enyakenye njengoba ingcwethi zenotho emhlabeni jikelele lisithi okufunakalayo eZimbabwe yikulandelwa kwemithetho ukuhlonishwa kwelungelo loluntu ukwenqabelwa kwenkohlakalo lokunye yena ke uthi manengi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe
Oh, Zimbabwe has changed in the sense that there is rule of law. Ungalandela kathesa ngithi kule anti-corruption commission. Yenza umsebenzi oqakathele osibili ukuthi kungabi le corruption. That's one example of good things ziyatshintsha ziyaguquka ukuthi kube le rule of law.
Uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuba khona kweZimbabwe emhlanganweni enjenge IMF World Bank.
The IMF ni-organization eqakathekile kakhulu. Lapha sizoxoxa ngezemali, ngezomnotho, ezokwakha amazwe wethu. I-organization eqakathekile kakhulu and iyithe siyigcinile eZimbabwe. I-head office abiseHarare. So landukuza ubasupporta ukuthi athi basisupporte njalo.
Ela Zimbabwe liba khona emihlanganweni yabe-IMF le-World Bank leminye yamazwe omhlaba minyaka yonke. Lanxa abanengi besithi kukhanya kungaguquli lutho njengoba eZimbabwe liyabe lilokhe linikwa imigoqo elingenelisi ukuthi liyilandele. Liyabe lokhe likhala ngezijeziso zenotho elithi yizo eziphazamisa intuthuko yomnotho welizwe. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Kulive talk namhlanje sizanika abalaleli ithuba lokutsho imbono ngokwenzakala elizweni lobunzima abantu ababhekane labo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla lama-conservatives elakwele Poland libikwa linqobe ukhetho oluqutshwe izolo ngamavoti amaningi lathola izihlalo ezedlula amakhulu amabili 239 ngakho-ke lizabusa okweminyaka emine elandelayo. Ibandla elikhulu eliphikisayo lomanyano we-Civic Coalition lona lithole izikhundla ezedlula kancane ikhulu. Idale lephalamende lakwele Russia libikwa liqoqa kwethulwa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kobulembu emthineni yamakhompyutha omakhalekhukhwini lakho konke ukusebenzisa ubulembu be-internet. Lumthetho obikwa uzabamba ngamandla abalungisa amakhompyutha athengiselwa eleRussia ukuba bafake isoftware efunwa nguhulumende. Umanispala wedolobho lakobulawayo uthi ubhekane lodubo olukhulu olwezinja eziningi ezuzulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywa izinja lezi okwesatshelwa ukuba kungasabalalisa umkhuhlane wobhova owe-rabies njengoba lezi zinja ziyaba zingahlatshwanga amajekiseni okuvikela lumkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umsekeli kamqondiso wezempilakahle lokuhlanzeka koBulawayo umnumzana Charles Malaba uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wobhova.
Umkhuhlane wobhova umkhuhlane obangelwa ngamagciwane othiwa ngesilungu virus. Umkhuhlane lo ovame usuke kunyamazana eyi-1 kusiya kwenyamazana kumbusiye emuntwini. Nxa kube lokuthi inyamazana esilomkhuhlane le isuke yaluma enyamazana.
Umkhuhlane wobhova uyelapheka kodwa abezempilakahle bakhuthaza ukuba wenqatshelwe ungakabambi inyamazana. Umuntu engalunywa inyamazana elobhova kumele athole amajekiseni amathathu avikela ukubamba ubhova. UManaba uyaqhubeka echasisa ngalokho.
Kukulo umuthi oyelapha i-rabies. Kodwa khona vele okuqakathekileyo ukuthi i-rabies inqatshelwe kodwa i-vaccination inqatshelwe ingabi khona ngoba esikhathini esiningi vele nxa i-rabies ikhona kumbe yinja kumbe inyamazana bani ngoba kuyabamba even inkomo kuyabamba even umangoyi umuntu akusayelapheki. Umuntu engathola ukwelatshwa asithi uselunyiwe umuntu engakafiki ukuthi sekulama-signs ukuthi usegula uyahlatshwa okuthiwa yi-anti-rabies vaccine. Kunjalo nakunjalo inja or inyamazana ezinye ezibalileyo iyahlatshwa zingakaguli zingakalunywa ukuze nxa iyalunywa yinyamazana elobhova ingathathi ubhova.
UBulawayo kakabi lalo udubo lomkhuhlane wobhova kodwa baningi abantu abalunywa yizinja ikakhulu ezintula ezitaladeni ezingelabanini. UManaba ukhuthaza abantu ukuba bagcine kahle izinja zabo ukuze zingathelelwa ubhova yilezi ezigcwele phandle zingelabanini.
KwaBulawayo udubo lobhova ngeke ngasho ukuthi lukhona. Esilakho ngama dog bites amaningi kakhulu. Ngabantu bengalunywa izinja siphange sithi baphangise betholeni uncedo usivikela phela. Uhlogijima uyedingani usizo lwama-anti-rabies.
Ukhansila ka-Ward 1 uMlando Ncube uthi njengekhansili sebanquma imilayo ethile njalo inja ehamba mahlayana iyadutshulwa.
NjengoBulawayo sanquma ukuthi lo muntu olenja edolobheni lapho ihamba kumele ayibophe ahambe eyibambile njalo kayivunyelwa ukuba phandle njalo sile size yamayade evunyelwa inja. Amayade amaningi amalokitshini isayizi yangikhona ivumela inja eyodwa. Ngakho-ke silohlelo okuthiwa tire biodogo nxa ingabotshelwanga sesivumelene ukuthi sizabe sidubula ukuthi ife ngoba ziyona emayadini ezinye seziluma abantu njalo ukuthi uzilandelele ubona ukuthi zihlatshiwe yini ukuthi zingabe lobhova kunzima.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi kuqakathekile ukuhlabisa izinja zivikelwa kumkhuhlane wobhova.
Ukuhlabisa izinja kuqakathekile kakhulu ngoba mazingahlatshwanga zingaluma umuntu uba lomkhuhlane wobhova. Kuliqiniso izinja kulezi nsuku seziningi kakhulu ezingaziwayo ezizulazulayo kubangelwa yikuoma komumo welizwe. Abantu abasenelisi ukufida izinja zabo ukuziselela. Izinja sezibona ukuthi zingahlala emakhaya zingafa ngendlala. Kudalwa ngomumo okhona elizweni wokoma kwezinto usuze uaffecta lezinja izifuyo.
Ubhova lulakho ukutholakala kunyamazana zonke njalo umuntu uba lobhova engalunywa inyamazana elobhova. Inyamazana ezinengi ziyavikelwa kulo umkhuhlane ngokuhlatshwa amajekiseni. Okwamanje idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lwezinja ezizulazulayo zingelabanini njalo lezilabanini azinakekelwa. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezaphu kwele South Africa sesungule uhlelo lokuqoqa imali yokuya kwakha ingatsha zaleli bandla emphakathini eZimbabwe. Ekhuluma ekusungulweni kwalo mkhankaso eJohannesburg, ilunga laleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthe sebefuna ukulolonga isimo saleli bandla kwenzela ukuthi likhange abaningi ekhethweni oluzayo. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo.
Ukujatshulwa elokishini leSoweto Johannesburg emkhankasweni wokuqoqa imali yokuvuselela ibandla lezaphu ikakhulu emaphandleni. Umgcinincebo waleli bandla egatsheni lwedabengwa branch iSoweto umnumzana Titus Masuku uthi sebehlolisisile bawabona wonke amaphutha abesenza izaphu inganqobi ekhethweni.
Sifuna yonke iZimbabwe ibe namazaphu, ayikho ongayaziyo izaphu. Izaphu yi-First Liberation Party yaba khona kwiZimbabwe. So siyacela kanti uma singabe sifike emakhaya abantu nabantu sizamele ukuthi sixoxanene kahle, sivule nini ama-branch akhula wezaphu ukuze sikwazi ukuthi silwisane nombuso lowo khona omanje, umbuso lowo ongekho right.
Esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthi njengentsha umuya umnumzana Dumiso Dabengwa wabatshiyela umlando ukuthi izaphu ilibuse ilizwe leZimbabwe.
Ngeqinisweni sesiqalisile ukulungiselela ama-elections. I-devolution ifunakala ukudlula lokho esikufunayo. Kulabantu abalamanga manje abahamba bekhuluma ngokuthi bezi-devolution bese zi-decentralization. Nangendlela abantu asebehlupheka ngalo kuyahlutshekwa phela manje. So thina singuzaphu sesizilungiselela, ikakhulu kithi abantu abatsha sesizilungiselela, njengoba futhi lo mkokheli wethu wasishiya sesilanda i-Congress yethu ka-2020. Siphuma kuleyo Congress, hayi ilizwe sesilithatha.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isiphathamandla saleli bandla kwele South Africa, umnumzana Nkululeko Ncube Mzila.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi abantu bakithi babuye bavotele izaphu ibe ipower ikwazi ukuba ku-government, ikhiphe yonke i-corruption esekhaya. Ngaphandle kwabo abantu kungalanto esingaba nayo. Siyayidinga i-support yabo, sidinga ukusekelwa, bayazi vele indawo yabo because iminyaka neminyaka bebengenayo iparty abayivotelayo. So izaphu is back and izaphu yiyo ezobusa ilizwe leZimbabwe libuyele esimeni sayo.
Kanti-ke unkosazana Greta Ndlovu uthi bafuna umama beze labantu babo kuleli bandla.
Mina ngiguguzela abantu abangomama ukuba ababuye bezojoyina sivuselele ibandla lezaphu. Sibhalise njalo ukuyavota 2023. Sikhuthaze njalo labantu bethu. Kuqakathekile ukuthi sihambe siyelungisisa ilizwe lethu. Siyehlala phansi emakhaya njengabomama, siwondla abantu bethu, siwondla abezulu bethu sihleli phansi.
Leli bandla lethi ngemva kokusungulwa kwalo umkhankaso eSoweto lizaqhuba eminye imikhankaso efanayo kanye lezinye indlela ezatholela leli bandla imali eneleyo yokunqoba ukhetho oluzayo. Melitulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kulandela ukukhethwa kukamphathi Ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi akhokhele iqula elizakhangela ukuqutshwa kuhle kokhetho luzayo kwele Botswana. Abanye bathi labo abaphuma emazweni alembiko yobuqili bokhetho akumelanga babe yingxenye yabazaqhuba lomsebenzi kwele Botswana. Intatheli zindaba eStudio 7, Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umoyo ukhokhela iqula labenhlanganiso yomanyano weSADC labazabona ngokuthi ukhetho kwele Botswana luqhutshwa kuhle. Lolu khetho lenziwa ngolesithathu lweviki ezayo. Kulabazahlola lolu khetho abangamachumi amahlanu lane babumba iqula leSADC asebefikile kwele Botswana abavezwe emphakathini lamhla eGaborone. Wayengumphathi Ntambo wezemali kwele Zimbabwe umnumzana Patrick Chinamasa laye ungomunye wakuleli qula. Uluhlu lwabazananza ukhetho eBotswana lwakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengomgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezombusazwe kanye lozomvikela kuSADC. Umoyo uthi kuqakathekile ukuthi amazwe abeSADC abambe ukhetho kulandelwa izinqumo ezavunyelwa nayo kulinhlanganiso.
We look forward to an electoral process that adheres to democratic values and principles.
Sikhangele ukhetho oluzaqhutshwa kulandelwa indlela eziqondileyo njengokuvunyelwana ngaphansi kwemithetho yeSADC kanye lezinqumo ezintsha zeSADC ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olungela buqili.
Kodwa umoyo usithole ebhekane lemibuzo eminingi phezu kwesimo samanye amalunga amazwe angaqhubi kuhle ukhetho. Kwaba lemibiko yobuqili eZimbabwe kulandela ukhetho lomnyaka ka-2008-2013 kanye lalonyaka abanye becala ibandla elibusayo leZANU-PF besithi lantshontsha ukhetho. Umongameli webandla eliphikisayo eleBotswana Movement for Democracy, uMnumzana Sydney Pilani, uthi kuyadanisa ukubona amalunga aphuma emazweni ayehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo beyibo abazokhangela ukuqhutshwa kokhetho eBotswana.
Some SADC states do not hold credible elections.
Amanye amazwe aweSADC awaqhubi ukhetho olukhululekileyo, kodwa siyabona iziphathamandla ezisuka kulawo mazwe zikhona kuqula elizonanza ukhetho. Ngokubona kwami lokhu kuyehlisa hathi ukukhweza isithunzi lokuthembeka kwequla leSADC.
Kodwa umoyo ulandule imbiko yokuthi ukhetho luyantshontshwa esithi akula okunye kulandelwayo ngaphandle kweziqondiso zeSADC. OweZimbabwe kuleBotswana uMnumzana Mthabisi Ndlovu uthi bekungeke waswelakala ozasola imbali yeZimbabwe ekuqhubeni ukhetho.
Akumangalisi ukuthi kube lama-concerns phezu kwesandla seZimbabwe ekuqhubeni ukhetho eBotswana. Kule mbuzo ukuthi eleZimbabwe lona lisehluleka ukuqhuba ukhetho olu-free and fair, lungahamba phambili kanjani ekuncetheni ukubona ukuthi ukhetho lweBotswana lukhululekile.
Usibalukhulu wenhlanganiso yeSADC uDokotela Starkoman Tex Lawrence uthi iqula leSADC limqotho ungamelanga kube lokuthandabuza ngomsebenzi wabo. Iqula leSADC lizaba seBotswana kuze kudlule ukhetho lweviki ezayo, likhangelelwe ukukhipha umbiko phezu kokuthi ukhetho lolube lunjani ngolwesihlanu umhlaka 25 Mfufu. Lolu khetho ngolokudinga umongameli omutsha, amalunga edale ePhalamende kanye laweCouncil. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Ingoma kamampintsha, ingoma ethi angisona, isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singehlukeni ke sikhangele ke inhloko zendaba. Odokotela bembe phansi bathi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba uthe ababuyele. Umphathi Ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyisele ukusebenzisa imali yeMelika elidola. Selugqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.